Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ekuseni ziku 17 empandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebebulewe ngumkhuhlane wesihudo secholera seliqansile lanxa uhulumende esithi usesebenzisa umuthi omutsha ngoba umkhuhlane lo ubusuqhwalile.
Uhulumende uyananzelela ukuthi uzathola esathi izimali ehaya ke ojiti haye lo Grace Mgabe zama ukudinga ubungane labo, kodwa ilizwe lisitsha abantu bephela ngomkhuhlane lo. Angabe bebakhipha ke emgwaqweni kalabo abadingisa, kodwa kutshintshi lutho ngoba abantu bavakasha phela kuba nezifo, kuba nezinye ihambo ezithile, bahambe bezindaweni lapho kule cholera khona babuye sebeyithele.
Abalemali babikwa bethenga impahla ezitolo ngobuningi kulandela ukukhwela mahlayana kwentengo.
Kuyakhanya nje ukuthi labo abaphezu isinkwa labo kasomlando wabo sebephuthwa phela yokuthi imali sebeyithenga ezitaradini and isidula kakhulu leyo mali.
Ibandla le-MDC lithi abacothoza amakhansila awebandla leli kobulawayo ngabancintwa kukhetho abalomona.
Nihathi labo abangalamaba abangalalutho ngitho besisemensisi abala kodwa baphunga ukukhukhumala njengodlamezi. Laba bantu siyazihlulela nje njengoba umuntu engakhonkoti indlevu uyazihlulela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane wesihudo secholera seliqanse lafika kumachumi amabili lasithoba minwembili 28, kwathi abedlula inkulungwane ezine babikwa bebanjwe ngumkhuhlane lo. Lokhu kwenzakala ngemva kwembiko ethi umkhakha wesihudo lesi usuxhwalile okokuthi awuselapheki ngemithi eyandise ukusetshenziswa ukwelapha. Kubikwa kulabantu abangamakhulu amane i-400 ngelanga ababanjwa umkhuhlane lo ikakhulu eHarare. Kobulawayo akacaci ukuthi abantu abane okuthiwa bacatshangelwa ukuthi bathelelwa lomkhuhlane bengaba belawo okwempela na kumbe hatshi. Uhulumende uthi abantu abahlala endaweni ezilomkhuhlane lo bazahlatshwa amajekiseni okwenqabela kusukela kuyona le iviki. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC.
Ye, kuyaphuma imibiko ethi kobulawayo kungani sokutholakala abantu abahlanu abalowo mkhuhlane. Kukhanya ningabantu kade bavakatshele edolobheni leHarare, yikho-ke basebebuya-ke sebebanjwa-ke ngulowo mkhuhlane wekholera.
Kodwa khona kunjani edolobheni lapha? Sizwa kuthiwa labathengisa ezitaladeni sebexotshiwe. Kungakuthembisa na ukuthi umkhuhlane awusozomemetheka?
Akakuthembisi kangako ngoba okokuqala umkhuhlane kumele uvikeleke phela. Kodwa-ke sinanzelela ukuthi uhulumende kaprioritize impilakahle yabantu. Kukhanya imithi naleyo kwelapha lowo mkhuhlane kayikho, ngoba sizwa kuthiwa imithi kade belayo-ke iyehlulekile-ke ukuthi iyelapheke lowo mkhuhlane-ke. Uhulumende uyananzelela ukuthi uzathola ethatha izimali ehaya-ke ojiti haye lo Grace Mgabe zama ukudinga ubungane labo, kodwa ilizwe lisitsha abantu bephela ngomkhuhlane lo. Angabe bebakhipha-ke emgwaqweni kalabo abadingisayo, kodwa kutshintshi lutho ngoba abantu bavakasha phela kuba nezifo, kuba nezinye ihambo ezithile, bahambe bezindaweni lapho kule cholera khona babuye sebeyiphethe. Ikho-ke sithi hhayi ukukhipha abantu emgwaqweni kakutshintshi lutho-ke, umkhuhlane usungenile subhahlile-ke uqeda abantu.
Kodwa khona ukubana uze usabalale, ubona ungani ithuba likhona yini kobulawayo? Njengoba sizwe eHarare kunye okubangela ukuthi usabalale kangaka umkhuhlane ukuthi kwezinye indawo akula manzi, kuyahlala amalanga kungela manzi, kodwa kubulawayo ngani sekungcono kundaba zamanzi, ukuthi akusoze kwenza ukuthi na umkhuhlane ungamemetheki?
Kungenzakala ukuthi ungamemetheki njengoba ngithilwa ngaphambilini, ekuhambeni kwabantu besiya ezindaweni ezilalo umkhuhlane kokwenza ukuthi base bebuya babuye sebe uthwele otherwise bengaphumanga ke abantu bahambe ezindaweni ezithile ubangasoze ke ube khona ke kobulawayo ngoba sananzelele ukuthi amanzi akobulawayo ke ahlanzekile ikanti ke nje okuningi kobulawayo nemgwaqweni ukudla ukuthengisa konke nje kungani ke kulokuhlanzeka okuthile kodwa ke khona lokho ukuthi abantu basuka kobulawayo bahambe beHarare bahambe beGweru bahambe beMasvingo babuya ke sebekuthelele lo mkhuhlane ikwese sabela khona ke yikho ke thina sabe sikhuthaza abantu ukuthi ngalesi sikhathi ke sinzima salo mkhuhlane abazame ngazo zonke indlela ukuthi ke bangaphumi kobulawayo besiya kwezinye izindawo lapho kulo mkhuhlane lo khona ngoba kungenzakala ukuthi babuye sebewuthwele sebevela khona.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, isakhamuzi sakobulawayo njalo isiphathamandla sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ibandla le-MDC lithi abasola ibandla leli besithi livumela amasela lamatsotsi ukuthi aqhubeke kukhansili ngabantu abanqotshwa ukhetho olusanda dlula abalomona. Lokhu kulandela imbiko ethi amakhansila awetheswa amacala atshiyeneyo awebandla le-MDC eliyilo elanqoba kumakhansili wonke bayafika abahlanu. Ngeviki edluleyo kuphume imbiko ephephandabeni le-The Chronicle ethi okhethwa ukuba ngumsekeli kameya umnumzana Tinashe Gambarami wake wabotshwa kunyanga ezilutshwana ezedluleyo watholakala elecala okwabangela ukuthi ahlawuliswe imali ngamachumi angamadola ayithoba minwembili. Kuphume eminye njalo imbiko ethi bahlanu abalamacala angakathoniswa kumbe awake athoniswa. Umthetho uthi umuntu engatholakala elecala avalelwe ejele okwesikhathi esedlula inyanga eziyisithupha akumelanga avunyelwe esikhundleni sokukhethwa emphakathini. Isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi abethesa umlando ibandla lakhe kumele bananzelele ukuthi akulamthetho owephulwayo libandla ngokungaxotshi amakhansila awetheswa amacala.
Into ekhona kande ukuthi umuntu ulecala sefumane ngumthethandaba ukuthi ulecala. Konke lokho okukhulunywa ngabantu abangasibo members ze-MDC Alliance, ngabantu ababhuqwa i-MDC Alliance abanjenge amabandla aphongunyuka njengamakhowa siyavota bethunywe i-ZANU-PF. Yikho ke thina njengebandla elibusa kobulawayo silandela izinqumo zabantu bakobulawayo lezinqumo ezivela kubandla lethu elikhulu i-MDC Alliance. Abantu bathatheka balandela amabandla angalalutho bafika bashela ngithe bekhansile yodwa khathe sebebuya sebekhala sebesithi hey ngabe kwenziwe lokhu ngalokho. Abantu bakobulawayo bokamthwakazi yibo abakhetha ama-councillors wonke singathi ilizwe lo imihlobo yonke yakobulawayo yakhetha ama-councillors. I-constitution yeZimbabwe yavuma yathi kule ndimi ezingathi 16 languages abantu bavunyelwe. Ngibona ngani abantu bangaphongukukhala sokuthi ukhulume ngesishona bathi ngabe wakhuluma ngesikhiwa. Oseduze lapha esindebeleni litshona mbe isikhiwa. Konke lokhu akuveli kubantu be-MDC Alliance, kuvela kumabandla abunjwa yizano ezama iliza i-MDC Alliance. Yikho-ke kungaba khona okukhulunywayo, sizabuya sizelitshela. Okwakhathesa ngithi amameya sakhethwa, i-council sikhona, lina lizalalela ukuthi ibandla lithini, hathi labo abangalamaba abangalalutho. Ngitsho lesisemetisi abala kodwa baphongukukhukhumala njengodlamezi. Laba bantu siyazithulela nje njengoba umuntu engakhonkothi indlevu uyazivulela. Ngabantu abazabona iqiniso ukuthi i-MDC izalibusa kuhle ibulawayo, not withstanding ukuthi i-ZANU-PF izadiza, kodwa sizahlakana layo siyakwazi ukuzayibamba njani izimpisi.
Kanti manje imbiko yokuthi yena lo ukansila wokufuna ukufungiswa ngesishona wayevele engumuntu ophuzile emhlanganweni njalo edakiwe. Kuliqiniso yini?
Baba, angazi ukuthi bebamfaka umtshina bambona ukuthi udakiwe na. Amapholisa bangathi umuntu udakiwe bayamkhothisa i-breathalyzer. Bengibona ngani kungcolisana siyadana ngoba kakhulu ubaba lo waphuza njengomuntu eqalisi ukubuya ekhansilini. Kabamuphe ixesha isikhathi ukuthi laye etshintshe. Thina be-MDC asina etabechari, asina racism, asina nepotism. Laba abazapractisa lokho sizadila labo sibaxotshe bandleni. Okwakhathesi asikhangelaneni lezano eyatshontsha ama-election. Bazame ukudiveta ukutshintsha iy'ngqondo zabantu zingaxotshani lezano siyatshontshayo esingani sesixotshana sodwa. Kambe ubukhansila bunani ngokutshontsheli upresident. Ngibona ngathi abantu laba ngabe kuthiwa badidlala incindi sithi bachaya ngaphansi kweba anti ngaphansi kwenkaba akuvunyelwa. Asiboneni into esihluphayo yipresidensi. Singaze siwine ama-councillors wonke, siwine ama-MP wonke, upresidenti singalayi kuyize Zimbabwe jikelele. Ngizama ukulicebisa khonokho. Singachayani ngezinto ezingalalutho. Thina sichayani asinakaneni ngento ezilomkantsho. Sifuna upresidenti ovela ku-opposition. Asitsho ku-MDC kuphela, ngabe kuthi izaphu layiwinile noma Mthwakazi Republic Party yawina sesizatshaya ihlobo. Hayi khona ukuthi sinama-opposition sesisengukhamana nomlaza nje sithiya ulaza, sikhamana ngomlaza sithiya ulaza. Ngibona ngani siyonqoba phambili lokho sikugazasa mtakagandi.
Kodwa-ke nxa sikhangele lokho kuphume emaphephandabeni ngomsekeli kameya uMnumzana Gambarami, kuthiwa khona wafumanwa elecala yiko kulotshiweyo loba manga yini lapho?
Zwana baba, ngibona ngani mina ngingomunye owabhala i-constitution njalo ngafunda ezomthetho. Kuthiwa ungaba lecala uthoniswe ufike ule 6 months ungala option yokubhadala. Angithi 6 months usejele entolongeni uyaxotshwa. Manje lo kuthiwa wabhadala $80 shuwa, angiboni ukuthi kulecala lapho. Kulabantu abatshontsha izimali baye umthethwandaba bafike baphiwe 4 months uyabuyela kuparliament mbe kugovernment. Laba ngabantu abadinga inhlwa emanzini, izinhlwa zidingwa esidubini. Ngibani ongakwaziyo ukuthi umuntu ongu-MP noma engukhansela engafumana le cala lokubola noma elokutshontsha noma eliphi icala engayethonisiswa ephiwa i-fine uyabuyela emsebenzini wakhe. Kodwa engancitshwa i-fine efika 6 months uyaxotshwa emsebenzini.
Alo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Edolobheni le-Victoria Falls kubikwa amakhansila engezwani kulandela ukungemukeli isinqumo sokuba bavotele unkosikazi Margaret Valley ukuba ngumeya. Amakhansila wona akhetha umnumzana Somvelo Dlamini. Omunye wababefunwa nguZulu ukuthi abe ngumsekeli kameya, umnumzana Ephias Mambume, utshele iStudio 7 ukuthi yena wala ukuthi akhethwe lanxa abaningi babemfuna ukuthi athathe isikhundla lesi, yena walela isinqumo sebandla esamisayo. UMambume uthi udaba lokubandlululana ngemihlobo lalo lubhahile kukansili yedolobho le-Victoria Falls.
Ngingathi inkulumo bezikhona kumbe ngathi zikhona as we speak right now. Nxa sikhetha umuntu okuthiwa ngumeya kumbe umuntu ozaphatha isikhundla sikameya, kufana lokukhetha umuntu ozakuba ngu-speaker of parliament. Iparty ekhokhela kumbe e-in control of that particular parliament kumbe council yiyo okufuze ihlale phansi as a caucus ikhethe umuntu abambonayo ngayo ukuthi nguye ole olama credentials to take that position. Nxa sokube njalo sokufuze amalunga aweparty yona leyo alandele khona lokho kuphume ku caucus yabo. Just like umnzana u Jacob Mdenda was elected by a ZANU PF caucus ukuthi ebe ngu speaker of parliament. Asikukhangelelanga ukuthi umuntu njengo Joseph Chinotimba, who is arguably the most popular MP owe ZANU PF, ukuthi esukume sebese parliament ethi hayi lami mfuna ukukha, I mean mfuna ukukhethwa njengo speaker of parliament. A party must have disciplined followers.
Manje okwenzakalayo kuyini kahle kahle ukuze uthi wena kumele ibandla libe lamalunga alandela umthetho webandla?
Okwenzakalayo ukuthi ibandla lethu eliyilo elikhokhela kumbe elilamalunga ayi 11 out of 11 eVictoria Falls laphuma le position yokuthi umuntu okufuze ebe ngumayor weVictoria Falls mbani, umsekeli wakhe ebe ngubani. Lathumela umuntu ukuthi ezosinika iposition yona leyo. Sahlala phansi njengebandla savumelana, umuntu wonke wabuza ukuthi lisuthisekile yini lempumela evela kumkhokheli yeparty. Umuntu wonke wathi ye hayi sisuthisekile. All right, so asambeni ke siye ngapi, siye councilini siyefaka iposition yona leyo. But samangala sesiphakathi kwe boardroom sokuphuma abanye abantu sebefuna ukukhethwa endaweni against party position and party caucus position.
Manje kathese sikhuluma nje ibandla lithini?
Ibandla asikezwa ukuthi lithini in simple terms, but ibandla njengebandla elilenkokheli, elile leadership that has to stamp authority, elile constitution that has to be followed, elile mthetho that govern i discipline, ibandla definitely ngokubona kwami ibandla lizathatha amanyathelo okujezisa kumbe ukuqondisa bona labo abayephula umthetho.
Kuliqiniso na ukubana kwaba lokubandlululana lapha abantu sebekhethana ukuthi alo ngumshona lo ngumndebele?
Into naleya singeke sivalekele. There are people who are trying to ruralize an urban setup. This is a cosmopolitan setup. But silabantu abazama ukuletha isirural sabo bebona ngani umeya ngusobhuku, umeya ngudeep tank attendant. So ubandlululo lokuthi wena ungumshona ungumndebele luba khona enkulumeni nxa ulalela abantu bekhuluma. But ngokufisa kwami alibana abantu bathathile okuzeni iposition yokuthi this is a cosmopolitan setup, asihlaleni siphilisaneni kuhle njengabantu abasesikhiweni. So kukhona sibili kuyake kuzwakale nxa abantu bekhuluma esitaradeni.
Hello ke ngumnumzana Ephias Mambume ukansela wedolobho le Victoria Falls ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le e Victoria Falls. Ekuqhubekeni kokukhwela kwentengo yempahla ezitolo kubikwa abanye sebethenga ukudla ngobuningi befaka izindlini. Kodwa abanye bathi ngokungatholakali lula kwemali bayehluleka ukuthenga impahla ngobunengi. Kodwa ezitolo ezifana labo OK Spar le Pick n Pay intengo ikhuphuke kancane nje kuphela. Njengesibonelo, isaka lethukela lesindo se 2 kgs belithengwa ngamadola amabili $2 kodwa selikhuphuke ngamasenti angamachumi amathathu laba yi $2.30. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC. Saqala ngokumbuza ukuthi ukukhwezwa kwentengo yesinkwa kungaba kutshengisa na ukugugudeka komnotho welizwe.
Kakulungi lokhu ngoba into yokuqala ungakakhulumi ngesinkwa okhuluma ukuthi okuyenza isinkwa siphekwe kuyini. Okwenza kuphekwe isinkwa yiwhiti. Emaplazini ethu njengoba sithi ukuthi amadoda akhona emaplazini kodwa akulalalutho abalwenzayo, njalo kuyakhanya ukuthi okwesikhathi eside nje akulanto abazabalayo. iwithi asilayo lapho ethengwa khona kuyafuneka i-foreign currency. I-foreign currency abalayo, uyabona ukuthi suka ekhethweni kusobala ukuthi imali eningi yathathwa e-reserve bank yasiwa kuma-elections. Kathesi ukuthi bayithole imali yokuthi bona be-reserve bank bayisabalalise indawo, hayi kabasoze bayithole. Nje kuyakhanya nje ukuthi labo abakhweza isinkwa labo kasomlando wabo sebephushwa phela yokuthi imali sebeyithenga ezitaradini and isidula kakhulu leyo mali.
Yona imali siyabona isisindo se-bond silokho singani siyawa. Lokhu kungakubangelwa yini njengoba sisizwa kuthiwa uhulumende lokho ebhizi edinda enye imali?
Hayi, lokhu bayakukhuluma phela bekukhulumela ukuthi uZulu maybe ngaba nethemba, kodwa okwenzakalayo ukuthi lawa ama-bond angikhona abaselayo. Ngikhangelele nje besimelele ukuthi nje uminister lo omutsha atsho ukuthi uzayenzeni, kodwa nje ukhulumile ukuthi uzenzani sazi abanye esaziyo esisebenze lohulumende lokuthi akakabazi laba bantu. Ukhulume ngokuthi uzasebenzisa ama-USA, asebenzisa amarandi, engakwazi ukuthi yena uyisiqhatshwa kasiwopolitician, kasiwopolitician yena. So engasiwopolitician khona kuzangena ipolitru, kungena ama-politician bamqondise nje, engaphikisana labo umsebenzi ungaphela mzwana wonke.
Sizwa kuthiwa le ntengo yamafutha ezimota ipetrol layo ingani isingezelelwe. Asoze sibone yonke into ikhwela intengo.
Thina savela sathi ukuthi nxa abantu bengasasivotelanga thina bazabuyela kuhluphululwane esake sabakhipha khona ngo-2008. Ende kukhanya ngani sokubuyela khona othivili ngo-2008. Ende okubangela khonokho imali ayikho, imali ereserve.
Alo-ke umnumzana Albert Mhlanga, isakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekusenda ntambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Lamhlanje sisungula uhlelo lapho esikhangela khona indlela eyavotwa ngayo izakhamizi zeMatabeleland lakoBulawayo lokuthi kanti vele kungani izakhamizi zendawo lezi zivota njalo. Umqalisi ziba ngumnumzana Joseph Chuma owayemela isigaba sephelandaba Mpophoma wanqotshwa ngumnumzana Charles Moyo omanyano we-MDC Alliance. UChuma uthi abantu bavota bengakhangelanga umuntu mathupha kodwa bekhangela ibandla lakhe kungakhathalekile ukuthi umuntu wakhona ukhanya ekhaliphile na.
Okokuqala ungakunazela esisiza kakhulu abantu bangaba abavotayo basibo bantu bakoBulawayo baBulawayo ngabantu bokuza ababuyayo bevele endaweni zabo bexotshwa khonale ngenxa yokuthi babevele bengathandi ibandla lamele zamtheza. So babuya bazohlala lapha abaningibabona bafikela amamaketi bafika babento amarumu abasikazi bathenga nezindlu ezidabhizeka lapho kodwa balokubelizondo ibandlelami ezobasifike hayi bhatshele ekugqokileyo leli ayisile ngake egqokalelendizi siyakuvotela sithi hayi siyakuthanda but ngenxa yephathi abasesi kuvotele mina benza ukuthi aya into abanganazeleyo yithi kona intuthuko ayibuyi ngebhatshi lephathi ayibuyi nganti intuthuko ibuya wona kona umuntu omkhelile ukuthi akumele uyahamba ayedimanda endudulo njengakolo kungangikwenza mina hhayi mangithi bemibe ngephalamentini into zaqala ungane ziyaguquka lapha koBulawayo. Ngiyakhumbula ngingena mina ephalamentini sasingela cancer unit empilo laphana yayiseharare kubele eparinyata kodwa lapho sikhona isisebenza ngikhuluma sho kathesi even laba abagula ngemikhuhlane eziso ama-kidney sebekhona ukwelatshwa mahhara ezibhedlela ezinkulu mpilo la kwe-B H laphana kuyimisindo esasiyenza siyibanga. Pho-ke wena ungathatha umuntu nje uvotele nje umuntu ngenxa yokuthi wona ngowebandla elithize afike ngalazi naleli athulathi zwi ngubani ozayibisa intuthuko ngoba abantu imistake abayenzayo intuthuko kayibizwa ngohulumende just from Norway. Kumele kube nomuntu ozayikhulumela kufana nawe endlini yakho umntana lo ncenga sakutshela ukuthi baba kufunakala imali ye-trip yesikolo uzakufembela ekuletha kwesikolo e-medical nje ukhipha imali awusozi kodwa nxa sekutshelile usungayidinga leyo mali umnike ahambe ekhiphini leyo.
Kodwa-ke nxa sikhangele isigaba seMatabeleland South ibandla linye lona leli elezanu p f linqobile kakhulu kungakuhamba njani khona
anabona even khona ngale maphezu South ungakhangela kusemakhaya iZanu p f ilidiliva izinto ezikhanya emakhaya antabona iZanu p f lingajhiya abantu emakhaya ngale abantu into abayikhangelele yikulima kufuya iy'nkomo zabo ngephile impilo ngesiya phambi kwesingenzani iZanu p f ingabanika abantu umhlaba njalo iyalandelela mnyaka nomnyaka isiyameka shure ukuthi kona iyabanika abantu imhlanyelo wama-fertilizer ama-diesel ukuthi belime benze konke lokwana sokule khumana agriculture futhi encedisayo. So umuntu lapho ezimabekanazilayo uvota ngokukhanga kuthi kona mina engufunayo engufisayo ngiyakuthola na. So labantu emakhaya into abayifunayo labayifisayo bayayithola then kube sekuya ngapha emadorobheni abantu bafisa nokufuna imisebenzi and abayitholi. So sifike sithi hhayi iZanu p f yebulele i-industry nawe ngasuke siyivoteni labo abe-m d c bahambe bekhuma njalo besithi kona votelani thina sizalivulela ama-sektari lawa sizalivulela ama-industry lawa kodwa bavotela from 2000 kuze kube namhlanje abazange bevule ngitsho one sektari abavulanga ngitsho one industry. Into engiyaziyo abayenzayo bahamba baye emelika bacela kona fakani izijeziso ezibapha lapha wenzeni kona sikhiphe uhulumende lowo but izijeziso lezi sazibona zazinga-affekthi u-former president Mugabe zazingaba-affekthi bona even ozilethi babatswakerayo bazazingaba-affekthi owazingetshamisa zazingaba-affekthi u-current president esibaba uMnangagwa ku-affektha uzulu ophansi nguye ozwa ubuhlungu bezijeziso leziya. So nxa wena uthumela abantu izijeziso amina uthumela ilizwe lakho isijeziso bese kuhlupheka abantu ungumkhokheli onjani.
Manje-ke nxa sikhangela elakusasa ubona ungani abantu bazagcina bephaphama na bekhangelwa umuntu ukuthi ngonjani simvotele kulokuthi bakhangele ibandla?
Yisifiso sami ngilazo sona leso ukuthi khona one day ngabe abantu bezimbabwe baphaphama bavuleka amehlo lengqondo ukuthi bemuntu hhayi yithi esizisele emuva sodwa ngopho ngokufaka umuntu nje umuntu nje ongakazi endlela edlula ukuthi ukansela uzadefenda nencasobe endaweni zama-reds nendawa zezindluka ngoba ngakwazi yena kanandlu ngabhatali ma-reds kana-obligation ulilo janje ufuthi ufaka ukuthi uzahamba ngukansela uyohlale emathembeni ekanseleni laphana urepresente izakhamuzi shuwashuwa kule nto engaphuma khonapho ezi zinto onethi speaking kumele sizikhangele sizibona ukuthi sizibulala sodwa nxa sokudeteriorata umntwana vele kanaele ukuthi ona kumele kuhambe njani kusuka napha kuya nga ngoba vele ngakazabe nakho khonokha. So wena usumfaka umethese umthwalo ukuthi ona ayi ukhangelela ama-rent ayukhangelela izinto ezinjalo ezinto yena angakazabe lazo avela asingabe asiyindawo xa kunjalo. So-ke ilesi fiso kakhulu bana ngabe one day abantu bazavuleka amehlo nengqondo bebona asikhangeleni umuntu izenzo zakhe beke ngoba abantu abanjengamakhansela labo-m p ngabantu abamele besuke ezigabeni elihlala labo. So ngumuntu wamaziyela ukuthi hayi lo unje so lo unje hayi khona nxa sebebavotele sibafakile seliqala uma ngumsindo futhi asifuni kasho ngamashona yelo kanti libavotela beningavoti belivotela abashona khona anti nelivotileyo yiko kutshengisa abantu bebevota bevaleka ingqondo bebe ukuthi solongo sikhiphe iZanu p f sifake i-N D C kanti sebekhala futhi.
Hai, siyabonga mnumzana Joseph Chuma ilunga le ZANU PF bekhuluma icingweni le Studio 7 kuhlelo lwethu lapho isikhangela ukuthi kwavotwa njani ezigabeni zemathepheleleni lakobulawayo. Kusasa siyaqhubeka njalo sixoxa lomqondisi moyo weMthwakazi Republic Party. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni ngo 7 ntambama.